kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo bekulabantu abathathu ababanjwe belekholera kulo yedwa ocatshangelwa ukuba ubulewe yiyo. Bekusahlolisiswa ukuba kuyini imbangela yokulahlekelwa impilo yesakhamizi sakobulawayo. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, ulandisa ngokwehla kwenani labantu ababulawa yisihudo.
Okweviki ezimbili ezintathu bezezehlileyo, hatshi sezehlile, yikho sithenge ukuqhamuka kwaleso sihudo sekwenaekliniki akusekho ita outbreak is over in Maseko. Akutsho ke ukuthi ayizokuphenduka leso sihudo, asizokuphenduka ngoba siyazi nxa ubuthatha lokho sekhona singaba khona leyo singaba khona leso sihudo. Siyakwazi futhi ukuthi kulekholera elizweni lonke.
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakobulawayo, uthi izakhamuzi zikazikhangele abantwana ngoba kuyibo abangajayelanga ukulandela ukuhlanzeka okwehlisa amathuba okumemethekisa isihudo.
Vele zikhangelelani lokuthi khona akulamanzi ema-trap, amanzi aklini, amanzi avela ku-council. Kube kuba le ndawo nesikhathi sile amaviki amabili adlule amanzi bengekho endaweni eziningi. So nakhonokho nje ikholera siyesaba ukuthi khona ingahlasela abantu abantu, njalo sinanzelela abantwana, abantwana yibo bangani abananzeleli isikhathi esiningi. Thina abantu abadala siyakhuthaza ukuthi abantu bakhangele indaba zokuhlanzeka. Sabe lokhu sitshela nabo ekliniki nje ngathi sanenzelela njengezakhamizi ukuthi khona sicabangele ukuthi kulento enje, imikhuhlane enje.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi uhlangothi olukhangela ngokumemetheka kwemikhuhlane edolobheni luhlaziya lokhu ngokubhoda emaklinika lukhangelisisa ngezigulane ezethekelele lapho. Uthi-ke kunenani elithile eliphezulu abalifakayo elithi nxa lingadlulwa kubikwe ukuba sekunokumemetheka komkhuhlane. Kube lenani njalo eliphansi elithi nxa lingasafinyelelekanga kubikwa ukuba umkhuhlane obumemethekile kawusekho. Ngokunjalo, kumaviki amabili adluleyo, amanani abephansi kakhulu emagwegwe okwenze ukuba bafike kusinqumo sokuthi umkhuhlane wesihudo sowedlule. Kodwa uqonqosele ukuba lokhu akutsho ukuthi isihudo ngeke siphenduke futhi, ngoba uhlupho lwamanzi lokhe lukhona njalo uZulu lokhe engalandeli ngokugcweleyo indlela zokuhlanzeka. Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka, ikhansili yakobulawayo inanzelele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yisihudo abedlula kumakhulu amabili lasithupha, i-206, iningi lingabahlali bephumula, kwaphoqa idolobho ukuba lithi sekuqhamuke isihudo. Kunyaka kaNtulikazi kwakube lenani labantu abalikhulu lamatshumi ayisitshiyagalombili lengxenye, i-185, abantu ababefikakala bebulawa yisihudo. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngubathabile Masuku.